Okokuqala, singathi amhlophe kupresident kuzafikise iminyaka yonke le eminingi, and especially thina abatsha, ama-interviews akhe awenzani lama-newspaper lama-television lama-radio uyatsho ukuba yena uma evuka ekuseni uya-exercise lakudlayo khanye uyakhethe into azidlayo. So ngalokho ngibone ngani uyasiphakela umzekeliso ukuthi silandele, but imali abayisebenzisayo ngombono wami ngisima iZimbabwe yikho ngayo okwamanje, not even worth it. Ngathi bonke abangemva kwama-celebrations la kumele bazinuke amakhwapha bazibuze ukuthi abakwenzayo sibe kungabe kulungele, especially umumo weZimbabwe nezinto ezenzakala manje.
Abanye njalo ngabathi kodwa-ke phela ayisiyo mali kahulumende esetshenziswayo leyo, njalo kayivele esikhwameni sakhe, ivela kwabamnika izipho, kwabamfisela impilo ende babantini.
Ake sokuqala ngithi i-birthday kumongameli uMugabe. Ukwanda kweminyaka kuyisibusiso esivela kuThixo, njalo kuyinzezo yokwanda kolwazi. Ngingazi ukuthi kule indaba esikuyo ulwazi lukhona na, kodwa mina ngibona kungani nxa imali engenileyo ivela kuma-donors like uDr. Mpofu indicated ukuthi wona kumele bezibeke amakhwapha, ngoba ama-donors amaningi ngabantu abafaka izimali ezincane beforswa ukubana bedonate ama-dollar lama-$2 laphana. So nxa kuyiyo leyo ndlela imali evela khona, laba abantu abavele be-disadvantage abahlutshwa yi-economy kuyabahlupha even more. Kodwa uma imali leyi ivela iku-amabhillionaires ekhaya esiwaziyo, hhayi mina ngithi leyo mali ngeyabo, bayakhetha ukuthi bayisebenzisa ngalolu hlobo abafuna ukulisebenzisa ngalo. Kodwa iqiniso ukuthi into ezenzakalayo ekhaya ngalezi zisuku umumo mubi, akukhanyi kuhle uma abantu bespenda i-1 million for i-birthday ever lasta for only a few hours, abantu besuka lapho bebuyele endlaleni.
Ngicela ukungena khonapho
yelababa Mpofu.
UGordon Moyo uthi kulama-embassies lama-international organizations afake izimali lapho, kuyini abakwenzayo? Anti bathenga indawo then i-closeness uthi uMugabe ukuthi whatever happens bebe sidle eZimbabwe, because ngikhuluma lani mphuma ku-exhibition e-Gugurawund ka-Owen Maseko. Asike sithi i-$1 million kuyini engakwenza, for instance sithi ukulungisa amangcwaba abantu abalokhu bekuma-mass graves emathebheleleni lasemiklin. I-China la izifonde zethu zekamgabe, now western countries want to do the same, and splashing so much cash really it's not only unfair but it's vulgar in our current context.
La esindebeleni Mpofu.
Ngathi kulihlazo simili.
Ya, kulihlazo ngempela. Kodwa ke phela wena ungathini nxa kunguwe owamukela lezo zipho? Ungathi hayi linganginiki izipho lezi ngoba kuyalanjwa la.
Ngayingangena mina ngile mnyaka engu-42. Ngathi ngifika ku-40 ngahle ngatshela abantu ukubana from now on angisazihluphi ngama-gift. Ama-gift ngwabatwana. I think yena ngokwakhe umongameli ube ngakwenza ukuthi ethi hayi bantu for le-debt yami le ngicela li-donate to i-cause ethile.
Bona bemuli babe lokhu besithi laye ungumuntu laye ofuna laye ukujabula, ofuna laye ukukhala ngesikhathi sokukhala. Ikanti-ke khathesi yisikhathi sokuthi alaye ajabule le muli yakhe, bemfisela impilo ende.
Ngendlela izana into esethole nzima ngama-factions la vele ambone lokuthi i-birthday yakhona uMugabe ingqondo zakhe vele zikhona ku-birthday le. Kuthole nzima kakhulu. Akumelanga ajabule. Yisikhathi esinzima sokuba ngumongameli for almost over 30 years.